tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalithona njani mahlabezulu, olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Ncwabakazi 2018, uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Akuthiyene nalokho okwakufanele kwenziwe, okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu ngesanamhlanga u-3 afanele awafake laphana kumabhoksi. Ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethandaba bephikisa impumela yokhetho.
Ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswayo ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungango ukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo.
Umsakazo weStudio 7 umanye nelenhlanganiso yentatheli izindaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Imikhuhlane engathelelwanayo enjenge-BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa isiya isanda eZimbabwe, njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabekomishini ebona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission ethi umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF nguye onqobe ukhetho lukamongameli welizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi bazaveza ubufakazi bobuqili obenziwe ngabezanu-PF bencedisana labezekhi. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi inkokheli zalumanyano zibonisane ngenyathelo lokuyaphikisa impumela yezekhi emthethwandaba.
Amanyathelo azathiwa uPresident Chamisa amaningi edlula kuphela umphambe ecourt, alinganisa ukuthi upresident kathathe ubhizi kukhulumisana nabantu abaningi abakubandla lakhe labaphandle babandla lakhe ukuthi azi ukuthi bafuna kwenzakaleni njalo kwenziwe ngendlela ethini.
USibanda uthe lo wabengelathemba nemithethwandaba yelizwe bazaqhubekela ngayona leyo ndlela, kodwa bakhangele amanye njalo amacebo. Unobhala welunga labafundi elezinasu asifunye uthe imithethwandaba yaselizweni ilembali lokusekela ibandla leZANU-PF kusukela isikhathi ibandla le-MDC lincintisa impumela kukhetho edluleyo, kodwa sokumele kusetshenziswe ezinye indlela zombangazwe.
Indaba yesankatha we-MDC Alliance ukuthi bakhangele amakhodi yona ile president sikhangela ikhesi kaMorgan Tsvangirai layo waba wahambisa indaba yona le kumakhodi, kodwa indaba yakhona yasiverifywa ama-elections adlula kudala. So mbona mina ngokubona kwami angiboni kumaintaina i-momentum, angiboni kusenza ukuthi bephumelele. I think ama-political matters they need political action. So them take bethatha i-route e-legal. Ya khona kuyinto enhle but ngesikhathi esiyisoso esikiso khona I think kumele bethathe amapolisi.
Amagqwetha awe-MDC Alliance aviwa ehlangane izolo aphiwa bonke ubufakazi obuveza ubuqili bezekhi. USibanda uphinde wathi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluza kwezinye zabasekeli balo ngamapholisa namasotsha ngemva kodlakela oluqhamuka eHarare ngolwesibili lweviki edluleyo. Ekhuluma le-Studio 7 uMnumzana Milton Siziba uthe uZulu eHarare ulokwesaba ngokuhlukuluzwa lokho.
Kuyasethusa njalo kuyasicaphula nxa sisizwa kuthiwa amasotsha ahamba endaweni ezijiyejiyeneyo emalokishini beshaya abantu nje. Sikhathazeke kakhulu ikakhulu iviki ephelileyo sizwa kuthiwa amapholisa afike enza njalo kwintatheli izindaba ebezibuthene emhlanganweni we-MDC eBronte Hotel. Lokhu konke kutshengisa ukuthi esikhathini sikiso ilizwe limanga kahle kulokwesaba okuthile ebantwini.
Kusenjalo amapolisa kanye namasotsha akhuphe imibiko kumaphepha ndaba besithi imbiko yokuthi kulokuhlunyezwa kwabantu elizweni ngamasotsha ayiqondanga. Kodwa lokho akuphathanga kuhle uZulu okhulume nentatheli indaba yeStudio 7 otshengise ukuthi isikhulumeli samapholisa unkosikazi Thembi Dlaramba kakho eqinisweni. H4 Davidson Sakala ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bethe.
Kusenjalo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa, uchasisa kabanzi indlela ibandla lakhe elithi ikomishini yeZEC yaqelibezela ngayo.
Akuthiyele nalokho okwakufanele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamsango 3 afanele awafake laphana kumabhoksi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Ama-V11 forms elilawo awama-polling station afanana lalokho okusebulenjini ngezinye indlela bangakathiyeneyo lapha ama-V11 angu-3 kumbe angu-2.
Ama-V11 sizawakhangela isisa kuthi awezele sizokhangela kodwa akasasizi lutho kangaka nxa izethu sisinikele amanamba esebenza ngawo.
Ye manje nxa ama-results lawo lingaqathanisi lama-V11 forms liwaqathanisa lani ukuthi libone ukuthi
aqathaniswa wodwa, uwaqathanisa ama-results aka-president lama-results ka-MP. Ikuthi bathi ama-results abo MP ephuma bawabike ebantwini kwezindawo aka-president bathi sebesala sebewenza lawana bawabeke ebantwini aka-MP abangasantshintsheni basebekwanisa kuphela ukuntshintsha la aka-president. Uyabona ngathi samanamba ka-councilor lamanamba ka-MP ayafana ukuthi hhayi nxa kwa-polling station abantu abavotayo kwakuyi-300 ngu-300 ku-MP ngu-300 ku-councilor. Manje uyathola ukuthi kathesi sekuzo-300 ku-councilor, 300 ku-MP, 500 ku-president, abangu-200 bavele ngapi.
Ngezinye indlela seliza kuqathanisa labakukhulumayo.
Yes, ezakuqathanisa labakukhulumayo njalo labakukhiphileyo ngoba amanamba abo-LP labo-councilor bawakhiphile lawo futhi njalo bakhipha ehlukene engafanayo. So ngathi ukuthi amanamba angachiyana khonapho ekuthini abantu bavotile bani, kodwa ekuthini abantu abavotileyo bangazi akufanelanga kube yonehluko.
Nxa kuyikuthi kunjalo ngabe wonke umuntu uyakubona phela njengoba ama-results esephandle, kodwa abanye bathi labo nxa besenza isamu zakhona labo bazithola kufanana lokwezeki.
Ye kodwa abantu ba-edazenezo eziphume kuzeki ngathi ama-results babewathi dengava abantu abala ama-results yithi lezek kuphela.
Kodwa ama-results angikhona engasiwo ma-V11
silawa ama-V11 kodwa khonokho okuqakathekileyo lokho abantu abacabanga ukuthi ama-results banawo bazawa-checka yikho kutsho ukuthi ngeke bawa-checke ngaphandle kokuthi kunqabe lama-V11 amanamba amanga angene kakhulu ku-president yendlela yokuthi ikhonapho sokule-85% turnout kanti-ke ku-parliamentary le-council i-turnout ibiku-72-73.
Amanamba lawana amanye angezeleliwe aya kumongameli Mnangagwa hatshi kumnumzana Nelson Chamisa. Khonokho lizakuva njani?
Okwenzakalayo ukuthi amanamba angenayo kwangena aya ku-president Mnangagwa. Kwase kusithi amanye akade eku-president Nelson Chamisa akhitshwa. Ngesilungu sithi kwaba ne-inflation eyamanamba ka-president Mnangagwa, kwaba ne-deflation eyamanamba ka-president Chamisa. Besenzela ukuthi u-president Chamisa angafiki ku-50% plus 1.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Chin Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loSandekile Mhlanga eseHarare. Abasekeli bomanyano we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela besola impumela yokhetho olusanda kwedlula bamiswe phambi komthethandaba kamantshi lamhlanje eHarare, lapho abancitshwe khona ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso esebheyili eyokuthi bakhutshwe esitokisini besalindele ukuthonisiswa kwicala labo abaletheswayo. Umnumzana Gift Mtisi, igqwetha elimele ababotshiweyo abangama-27, utshele iStudio 7 ukuthi akula bufakazi obukhomba ukuthi yibo ababangela udlakela lapho betshengisela. Lokhu kwenzakala abasekeli balumanyano besithi bayatshaywa kumbe ukuhlukunyezwa ngamapholisa lamasotsha emalokitshini abo seHarare lakwezinye izigaba zelizwe ezitshiyeneyo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathela izindaba eMedia Center lamhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho phansi kwesihloko esithi What's the way forward, okutsho ukuba kuyiwa ngapi manje ngemva kokhetho. Intathela izindaba yeStudio 7 uChris Gandhi usipha lolu daba eseHarare.
Kwaba ngumgcini sihlalo walombuthano omnumzana Ernest Mdzengi uthe kusobala ukuthi kumele kuvele ukuxolelana elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Lokhu kugcizelelwe ngumfundisi wesonto ye-Divine Destiny, umfundisi Anselmo Magaya, othe izandla zababusayo zigcwele igazi ngoba kukhanya kulesiko lobudlwangudlwangu kuleli bandla. Nanku lilengoma ezihaya ukuchitheka kwegazi ezifana lethi Zimbabwe ende Europa, okutsho ukuthi iZimbabwe ngegazi. Omunye wabakade besembuthanweni lo ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxe laye ukuze sizwe akwethulileyo kulumbuthano.
Mana ndingani uhlelo lolelo ube luqakathekile sibili ngoba kumele sibone ukuthi njengelizwe siza qhubeka kanjani lempilo zethu. Njalo bekulombono emithetshene khanyeleze economy ngokuthi ukhetho lwahamba njani. So ngibona njengani kuqakathekile ukuthi abantu bekhulumisane uze sibone ukuthi singaya njani phambili.
Omunye njalo esixoxele laye ngemva kwalumbuthano ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva, yena othi ukutshengisela okwathiya abantu abayisithupha bebulewe ngamasotsha kutshengisa ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabalandaba labasekeli babo.
Sikubonayo ukuthi sesingakhuluma thina sokufisayo ukuthi sifuna kuhambe njani, kodwa kuqakathekileyo ukuthi ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungangukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo. Esikutshoyo ukuthi thina indlela upolitiki wethu kade onguyo ngayo eZimbabwe, amabandla iwavame ukuthi eqoqa abantu ukuthi betshengisele ukuthaba okuthiwa ngama-solidarity marches, kumbe kwesinye isikhathi betshengisele ukukhonona ngokungabanjwa kuhle kukahulumende. Yikho-ke okungesuka kwethuse ukuthi eminye imibuthano besibona amabandla besithi hhayi lo ngumbuthano wethu, omunye umbuthano uyenzakale kuthiwe lo ngowethu. Kodwa nxa sokule gazi selophile ubususizwa amabandla esithi hhayi thina kasikwazi ukuthi lokhu kwavela ngayo. Yikho-ke lokhu kutshengisela ukuthi eZimbabwe akula mabandla angayenelisa ukuthi ekhokhele abantu ukuthi befeze izikhalazo zabo.
Abanye njalo abaphe imbono yabo bagoqela uDokotela Mungwari, yena othe kuza kuba nzima ukuthi uhulumende omutsha avuselele umnotho welizwe ngoba sokule mibuzo eminingi ngobuqotho bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguChris Gande.
Lenga kosa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukumamanzonzo womumo eZimbabwe lapho sokuqhamuke ufuthelana phakathi kwabakubutho nabantu ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-461-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Nilalele umsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Akayi esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abedlula amashumi athoba munemunye 91 asebefile engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale izolo esihlengeni seLombok kwele Indonesia. Isigodlo sikamongameli Donald Trump waseMelika eseWhite House sibike ukuba umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya uza kwethekelela leli lizwe ekupheleni kwayenale inyanga kaNcwabakazi mhlaka 27. UKenyatta uzahlangana loTrump ukuze bahlaziye indlela zokuthuthukisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lokuqinisa ezomvikela. Imikhuhlane engathelelwanayo enjengeyabo BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa iyayisanda kweleZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa kungenxa yentengo yangkhona kanye lokuswelakala kwendawo zokwelatshelwa elizweni. Iningi libanjwa ngamandla kuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Obathabele Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa yizinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys ami kasasebe kidney failure ila challenges amane you are given e diet e tight kakhulu ukuthi inzima ukumenti ngalimitwa to carbs le broccoli o cauliflower mele onyama lawa angimelanga nizi inyama like e chicken I can take just one small mess box size piece. So with me, I've said I'm tempted to in Wednesday, but it's about 2 or so drops. Nothing yet. In other words, I'm pulling the local measure. When I go to Mingati, measure local things, I can see that I'm so I'm someone is going to come and I'm going to I'm tempted to in Wednesday. It's less than a teaspoon of it.
Umnumzana Handsome Sibanda, osebenzela ePlumtree. Uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called Plumtree Ambassadors of Youth, and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards the operation yakhe, because kumele raise something like $25,000 ukuthi hambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together and then njenge community sathi sifuna uku assist lati ngokuletha okuncane sasis organize i fundraising dinner izabe imhlaka 18 August in Plumtree, selecting some place wokudla at $18 per plate, and then kebe kuyi 3-course meal, kebe kule entertainment for laba bazabuya ku dinner yangkhona. Then basically after party I'm gonna say research at $2 ungena, and whatever is raised on that day iyabisiya towards e fundraising, iyabisiya towards isikhwama semali eka Mathia yokuthi ehambe eIndia eyenza ioperation yakhe yama kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakobulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu izinto indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku. Yikho esingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behleze emahofisini. Le imikhuhlane si abahlangana layo kakhulu iyefana labochukela, iBP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokhana sokuhlolisisiwe kakhulu ukudla engathi ngama-refined foods. Okunika kuphela amandla emzimbeni njalo kulamafutha amaningi. Ikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo le imikhuhlane ukuthi ayithelelwana. Ikho kuthiwa non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo, akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuza kuba lawo. Le mkhuhlane ayithelelwana kanjalo. Mkhuhlane eminye iyabe ivele ikhona egazini, mhlawumbe sithi emulini nxa kuye kwaba lomuntu obele lo mkhuhlane wechukela. Kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lo muntu lawo bebelawo lo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu iyabeke wahlangana lezinto esingathi ngamaphoyizeni ezingena emzimbeni ngendaba zokudla kumbe njalo lokuthi ube senzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi. Omunye umuntu uyabe ebe ngumuntu okwanatha kakhulu kulokana kubangela ukuthi isibindi sibe sokhe sisifa mbijana mbijana kuze kufike esikhathini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabe ukuthi uthole omunye umuntu oza kupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Kholokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe. Yikho abantu beyabe endaweni ezinjengabo-South Africa lase-India ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khona. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elashwe. Kathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi kodwa lakho kungani kusasephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalalwazi oluningi ngale mkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
Imkhuhlane yeziso ukuthi iqala njani angikwazi kodwa ngathi umkhuhlane okhona etholakala eZimbabwe abantu abaningi especially abantu angathi badala sinjalo ubona abantu abadala few abantu abantwana abancane abadala yojani babona abale mkhuhlane yezifo batawulapheki endawuthelelwana njalo ukuzwa abantu besiya impilo kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lali mikhuhlane yesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimkhuhlane iya iqonga okuphezu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona. Njalo inani labantu liqhubeka lisanda kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abaningi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu wenzansi emaNdebeleni uthi labo abanqobileyo kukhetho olusanda kwenziwa ngeviki edluleyo sokumele bafeze izithembiso abazenza lapho bekhankasela usekelo kukhetho ukuze kube lempilo engcono. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi kulesi sabelo lithi kuyadingakala ukuthi labo abazangena edalele ephalamende basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizwalwane zakuleli kungela kubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ikusasa engcono elemisebenzi. UNkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemisebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantu bethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha and sokubenza baze babe yizigane ngoba ngabala zinto zokwenza kube le msebenzi bakithi ba invest izinto abantu abathi basuke emakhaya ngoba khona ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantu abethu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
Unkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli ezizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Khonokho abakhuluma ephalamende akubuye bazesitshela banga impose izinto zivela phezulu abazethatha izinto yithi bazikheze phezulu ngoba yithi esiwakhethileyo njalo abantu abalungisela indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhala ngokuthi bantu sicela liye senzela lokhu.
Osakulayo Natasha Juma weGwanda uthi yena kalathemba lekusasa engcono njengoba kulokho kubusa enkokheli ebevele esikhona phambilini lapho uZulu ethwela amagapha avuzayo.
Sina ankangelelanga lwethu sizawubona phambili ma kuzatshintsha ayi sizakwamukela njalo ma kungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka so ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sekumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisise ibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda kukhutshwa loba nje abomanyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ezanu PF unqobile ngoba kube lobuqila benzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho eZEC. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni we-rugby uPeter de Villiers uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kumncintiswano we-Africa Gold Cup ngemva kokuthola umhlomelo owodwa emdlalweni wangomgqibelo lapho lidlala leNamibia. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba elokuyaphatheka kwimidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba litshawe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisengozini yokuphucwa ilungelo lokuncintisa kunkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo linemiklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lomkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba kodwa kathesi kusekuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho eliza kuyanqikelana leqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano weGold Cup. Iqembu elizaphutsha imidlalo liphezu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan njalo iqembu leNamibia leKenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwasenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutsha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba njengoba lizaxegwa namanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngehlukana wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abomanyana wamabandla aphikisayo OMDCT Alliance bathi sebebuthaniswa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho. Umsakazo weStudio 7 omanye nelenhlanganiso yentathelo zindaba iMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Selugqoka ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.